okwenzakala elizweni kulungile njalo kufanele sibili ngempela. Kumgcike ukubana laba abenhlanganiso eze opposition lalaba ababa sponsorayo bafuna ukubana kube lodlakela lapha eZimbabwe kwenzela ukuthi i-SADC summit ingenziwa kuhle. Lokho siyakwazi njalo babe befuna ukungcolisa ibizwe leZimbabwe, befuna ukwenza idrama yabo beqamba amanga benzela ukuthi bebotshwe. IZimbabwe sikubonile kakuhle sibile kamnandi. Ubaba uMnangagwa sekubonile, ubaba Okazembi sibele information yonke yalokho abafuna ukwenza. Siyakhumbula ukuthi baqalisa befuna ukwenza eZambia, batshaywa okumangalisayo ngamasotsha lamapholisa aweZambia ngoba iZambia ithi hayi thina lokho asihambelani lakho. Njalo lokho kubuya ngemva ukubana iZambia leZimbabwe zahlala phansi zakhulumisana kuhle zaqalisa ukulungisa ubudlelwane bazo. So iZambia ukutshaya ikwenza abantu beZimbabwe ababeprotesta itshengisa ukuthi hayi lokho elikwenzayo lokho hambani lekwenzela khatshana ayikhona kuterritory yeSADC.
Ye mnumzana Msanga, ubone ngazani konke lokho kuya ngaphi?
Kathesi siyakwazi ukubana sokule information esingenile ebantwini yokubana laba bantu bafuna ukwenza udlakela ubana iZimbabwe ingcole ngoba abalanto enhle abayifuna ngeZimbabwe. Bafuna ukuthi iZimbabwe ibisola mchokojo. Sibefuna ukuqala ukuthi benze ama-protest esithi ngesikhiwa ngama-organized protest to orchestrate i-violent lapha elizweni. So sesikubonene njengelizwe. Bayabotshwa bonke. Nxa kumele betshaywe bayatshaywa. Ukubana kube lokuthula elizweni, ukubana kube le-SADC summit eqoqekileyo enhle elizweni. Sithethe isikhathi sethu silungisela i-SADC summit kwenza ukuthi ibe enhle. Akisingeke sithi iphambaniswe ngabantu ababukhali abafuna ukubusa bana bengavotelwanga. 2028 sefikile, abalungiselele u-2028 betshiyane lokufuna ukwenza udlakela. Ngakho ke umongameli welizwe esamnika amandla lokuthi londoloze ukuthula elizweni. Uthi hambani libone ukuthi kuyahamba njani. Kuyahamba njani nxa lingafuna ukubanga umsindo.